Ukuxokozela okukubhanga lesizwe ele Reserve Bank okubangelwe yikumiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezimithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicatshangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Ingcwethi kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana loMnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Ngikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi. Ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali, kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le, iyabithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyayijiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name yokuthi Queen Bee.
Ungwenya uthi okunye okwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende yindlela ibandla leZANU PF esebenza ngayo.
Ngikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali, kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le, iyabithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyayijiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name yokuthi Queen Bee. Angikholwa ukuthi umuntu wethu.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuZulu labafuna ukusungula amabhizimusi.
Yikuthi nje bekulabantu abazuza imali leyo beyiphosela ku-black market. Yikho okwayenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama pronouncement akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le e-2% tax, le ndaba ekababa uMangudi ayeyothi sokuzaba naba FCA, abanostro FCA nama RTTS FCA. Yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo, lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.